Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba hola mukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngwabakazi 2022 ungu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa amazakusinda. Ababuye bezothola usizo emasonto.
Ubukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumacuphula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyaliwa lapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela umongi esibhedlela sakobulawayo uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze uciniswe kulethi umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Imizilizi idilela abantwana abangatholanga i-vaccine yemizilizi. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga imizilizi kumele abomongikazi ukuthi ethole i-vaccine yemizilizi. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abalemizilizi abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga umhlali wakobulawayo uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo lekhansili layilandeli futhi iskejuli abasifakayo ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding kodwa bagcine bevale iviki yonke and impompi nxamanzi evuya khwamphana vele irasti yona leyo izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So umbonngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganinqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo mayelana nokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhishwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwomkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwa babo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi umkhuhlane lethi na kasoze sigijimele ukuyahlatshwa injekisheni. Imithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina kasoze siyithakazelele njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyafila. Umkhuhlane yengamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Labo maqhinga wona lawo baphiwa nguNkulunkulu kodwa ke thina kasisakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba beyakuzwa ukunukelela kwemithi leyo la engasanukiwe ezibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka ula uhle ubone ususilile. Khathesi vele kugcotshwa ivaselina nale kuyafana nokuthi ngama-perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho, sesikholelwa kuyena lo asibiza ukuthi silale endlala sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kuba nalokho kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki abantu bethole bebe lokusila ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke.
Hayi mithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi ikuthi phela iyabingelatshwa kambe yona indingindi le sisuke emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo izizowela e-Afrika ibaleke e-Afrika izizongena la khona phela izweni leZimbabwe isuke kwabeyengena kuwathi ichayizi yechayidlini. Hayi abazokholo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu uyabizwa kodwa ke thina ngokholo lwethu sibona ingazani lokho sokunqinekile. Abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe imithandazo enjalo iyabe isiyenziwe. Igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane ngobana kulamanzi okugeza kulamafutha okugeza okugcoba ngawo. I mean to say amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuntu singathatheli imikhuhlane njengama measles yona leyo ama small pox lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminingi kakhulu ngalokho ke hayi thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasozwelatshwe uyabe ongasozwelatshwe emhlabeni khona ngale kodwa ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla okholo lwesipostoli ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Thank you.
ukwenzwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Ikhomishini yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ye, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration yokhetho ibe nzima kakhulu ngoba abantu bayabebalana yazi lezi zinto. Labanye abantu bakhona umuntu pho nguvuka nje ukuthi khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi ube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona la ubekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo ke ngibona njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa kukhethwe abantu abathathu kukhethwe abantu abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Nayikho kubona kwami lokho. Kodwa imali le iqondile sibili ukuthi kayibe nenge ukwenzela ukuthi khona kungabi phongungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwenkona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious. Uyabo ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontest kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele sivotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali behole imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani bakuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor wajajena omela igogwe nembuziya edalele ephalamende ezohlobo lwama-trucks ezingamachumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak kusacutshungulwa icala eletheswa uwajajena. Ngolwesihlanu imota zikawajajena ezimbili zithethwe lugatsha lwezak. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nge ngithi fahla lapha msakazi. Le ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica badukana bezani, bakhulumana kubi, msakazi sihlahlabani. Bazwelusizi kakhulu mthwaka msakazi ngoba ngani yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta elo odinga bake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona. So into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela. So wena othukayo uyabe ususele ngaphi? Eish, mbazwela usizi ngoba kabakwazi ukuzayo bathi uchamise uzangena alungise izinto. Ukulungisa kukachamise izinto yikuthi amaNdebele asebenze ngobunenge esiNdebeleni, amashona esebenze ngobunenge esishoneni, yinto esiyikhangeleleyo. So umqondisi yinto efuna yona leyo. So wena othuka uyabe ususele ngaphi sokunjalo? Hayi futhi inkosi yami.
Salibonani, salibonani bantu bezimbabwe, salibonani balaleli besitudio 7. So lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhulunya indaba ezinzima. I-South Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu, njalo laba abantwana bengela lapha abangakho. So lapha sicela ukuthi uhulumende wezimbabwe abake bahlanganise amakhanda babone abakwenzela ilizwe. Ama-industries avalwayo lapha eBulawayo maningi kakhulu ukuthi uma ivulwa abantwana bangasebenza sini. Kodwa nxa abantwana bezabe sebetshona sebegijinyiswa sebebulawa, hayi kwaki futhi akuhlupheka amaNdebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana base-South Africa ngamaNdebele. Amashona agcwele khona le ngodriva bamagonethi batshona bebulawa. Kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko? Ukufa komuntu kuyinto enzima, njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu, ngeke kube nguhulumende wezihlahla. So zwelana abantwana libalungisile. Akula futhi i-industry engavulwa ezilongile izwe lelingi la mali yalo. Kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries athi imali izabe isehlulayo ngoba izabe ingena ema-bank siba le-interest. Abantwana basebenza ekhaya baphumule, South Africa isalele lizwe layo. Ngiyabonga.
Ya Studio 7, Studio 7 njani? Ya Umthwakazi Republic Party iyabahlaba abantu abaningi. Abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu eMathebelelendi. Umthwakazi Republic Party yonke le yihambe ibahlaba ibahlaba. Babona phela ukuthi maye Umthwakazi Republic Party thathi iMathebelelendi hayi. Labo bona basishoyeni babo basebesabile lapha eMathebelelendi. Okunye Umthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpela sesilithembile eMathebelelendi yizapho hayi ayehluleka kudala. Ya yabona ukuthi kulo mama lo othiwa ngokhethiwe Bhebhe. Lo mama lo waseBotswana lo mama lo othiwa ngokhethiwe Bhebhe. Lo mama lo nasima kungaye kuCongress. Ngoba lana sile fako sibele ebengu vice president kamqondisi. Umqondisi hayi right impela ku president usasikhokhelela kahle kakhulu. Kodwa mama lo othiwa ngokhethiwe Bhebhe lwa mama lo lekhono impela hayi imbokodo eziningi sibele engazivusa sibele amakhanda. Ngoba mama lo lekhono state ukuthi ukhipha njengoba linjalo njengomqondisi. Yiba abantu esibafuna laba bangakhulula Umthwakazi. Hayi khona laba abantu abalokho bechange befihla umphini bese saba. Hayi nasibona abantu abanjalo ngokhethiwe Bhebhe umqondisi moyo. Yeyi abantu abangasimela labo sibili sibathile sisibathembile kuMthwakazi.
Ah siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni. Siyacela ngomusa, siyacela ngomusa. Umprofiti lo okhulumileyo, hayi siyemprofiti vela kulanto othwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni. Kakulanto othwa ngumprofiti. Ngani uthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka? Akulanto othwa ngumprofiti. Umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenze ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba. Bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lo. Asihambeni siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo. 2023 kuya lenye into elingayaziyo. Kuphela into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emaNdebeleni. Kulabantu bakaMthwakazi, kulabanye abantu be-TRIPC. Abanye abantu angazi ukuthi umbono wabo unjani. Ngani bathengwa labo futhi ngenye iparty futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma lamagama abantu. Hayi, okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadlinyoka, kulabanye abadlinkawu, kulabanye abadlintobani. Dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokho. Ungambona mina ngikuzana uPF nyekela, umbone ngikuTRIPC nyekela yikho lapho embona khona, umbone ngikuzeni yikho lapho kuMthwakazi nyekela. Lawe nxa lapho khona yenza lokho yikho libona la nxa sithatha omama, sithatha omama abangafanani, omnye uchoice omnyama, omnye uchoice obovu, omnye uchoice omude, omnye uchoice omfitshane. Asikwenzeni ngenhliziyo lokho. 2023 asivote, asiregistreni, asizovota nini. Ngibone 2023 ukuthi le-difference kule minyaka yonke le ngu-42 years. 2023 uza lokunye lapho andiniki asiyemprofit but ndithengise enye into ezayenzakala kuphela engayibalayo kusikhathi eBhayibhilini ngayibona. Asihambenini kuphela siyevota, kuphela sivotela amabandla esiwafunayo. Kanti itshotshoze yothi votelani liphi? Hayi ngilalelami mina kuphela, kodwa kanti itshotshoze yothi lani hambani kile. So lina hambani emabandleni enu liyawusupportayo, livote 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 libuthi ansephuma yithini. Ngiyabonga kakhulu, buyali registry yobuningi wenu khanate. Siyaqotshwa emazweni, liyaqotshwa emazweni lokho lisithi lifuna ukuqumila izwe phakathi. Liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni, liyabuthwa njengenkungu sibonge emazweni kweni siyethengiswa. Liyehluleka ukuthi lizokhulela elizwe lokho lisithi yebo badala libone ukuthi lizavota kuhle. Abadala thina lithi
esalungiselwe ukulungiswa kubi linalicatshile uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebelena lokhuluma elisaya limsola ethi umdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngu-triple C vele abangithandayo bangithola ngale ku-triple C iparty yami engiyifunayo vele ngaqalise iseseyi-MGC katswankirayi ngazoyilandela i-MGC alliance namhla ngu-triple C vele kantshintshi iparty hayi kantshintshi ngiyabonga
ndifowanjani basazethu abahle kungumsebenzi omuhle elisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakazi ye hayi nathi sisiphilele kakhulu bakithi sisiphilele ye mina ngilo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba uGawule lezani uPF yakhe ma sikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu baseZimbabwe sidinga ama-magistrate aseZimbabwe hayi ama-magistrate weZANU-PF sidinga amaphoyisa abe ngaseZimu engabe ngaweZANU-PF sidinga amasosha abe ngaweZimu engabe ngaweZANU-PF sidinga amanensi lama-teacher lababalisi bebe ngabaseZimu hayi abeZANU-PF yizo izinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akungabi bengakholonizwa yiZANU-PF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we-opposition party ubheke bona ukuthi hayi ngizoyamangala emthethweni kanje umthetho udlala indima yawo njengomthetho hayi njengeZANU-PF so labo bantu bonke mbabala amatisha amapolisa amasotha bonke labo bantu labo amanesi konke lokuyana ngamayiniyini bonke labo bantu yebo basebenzela i-government but basebekholonizwe yiZANU-PF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if ma ungeke kuZANU-PF suzithola ususelethengwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ungasowezanu-PF yileyo nto esikhola ngayo amalungelo esikhala ngayo
salibonani salibonani kustudio 7 salibingelela lonke ngomusa langothando salibingelela abantu bakithi-eZimbabwe hayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondana kodwa-ke ngibagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba undebele according uchamisa lo mnangagungcono ngcono kakhulu ndebele kakhulu kakhulu lanxa uyisapoti zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamathini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uJohn Grabes becabane labo Gibson azuze ngikuchazise konke kwakule problem ba uJohn Grabes esenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba notshintsho olungcono kuyini olutshengise khona ukuphethe ozosiza incede ngakho abantu okwaziwe nandebele mpela malumane ikuyini ukuphethe ngulo jaha uyochamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgazi wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba yizicucu. Amapholisa akwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imota kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe belokhe bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele ukwedlula Ukraine ngoba la iRussia angithi nxa ichaya ngale Ukraine kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enxeso kulokunye okukhanele ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Ye, la mabutho sibili aweRussia avele wona ngokhanya ngathi asekhona phakathi kweplant leya. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe namabutho ayo khona phana ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyakuchapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le umoya lwana mubi kakhulu umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokwesatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana kwi-nuclear station. Kumbe yona i-nuclear station lena ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana. Bese kugcina kutrinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu. Umoya obulala khonapho sibili. Umoya omubi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni se Texas.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, siyabonga isikhathi so esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaquphula idubukile yaba izicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.